isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ijono njani mthokazi omuhle, siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto. Mhlazi isithupha kuNkwenkwezi 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iKomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi.
Siyabuza kwe-online ukuthi lakuqakathekile ukuthi kuhambe le-technology, but besibona ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba asile ama-computer network ilizwe lonke.
Amalunga ebandla le-ZANU PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina.
Bona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMath South. So iriver ayincedile, iyabisela nje ukuba kunjalo.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Jamisa wethekelela ilizwe leBhilitani. Salethulela lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-internet. UMnumzana Qhubani Moyo, omunye wabakukomishini le, uthi izeki kayilamandla okuveza ugwalo lolu ebulenjini be-internet okwamanje loba kungenzakala lokhu esikhathini esilandelayo. Lokhu kulandela isicelo esenziwe ngabantu lenhlanganiso ezibona ngokhetho ezifisa ukuthi kuhlolwe amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa ubulembu be-intanethi. Izeki ithi abantu bazahlola amagama abo kugwalo lolu olusanda kulungiswa kusukela mhlaka 19 ngoNkwenkwezi. Ake sizwe uMoyo exoxa ngalolu daba le-Studio 7.
Sekulungiselele njengekomishini ukuthi abantu baye-check amabiza physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalisa ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagogo Primary School, ibizo lapho leyo likhona eMagogo Primary School, hamba uyeli-checka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi lakuqakathekile ukuthi kuhambe le-technology, but besibona ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba asile ama-computer network ilizwe lonke, kutsho ukuthi kungagcina kuphambaniseka khona lokho. So for now sizasebenzisana nale-i traditional method abantu bayazikhangelela fili physically.
Umuntu ehlala kwele South Africa kumbe kwele Bhilitani kumbe Melika nxa wabhalisa, so kumele abuyele ekhaya aze kukhangela khonokho?
Nxa esehlule ukubuya uzacela umuntu amkhangelele ukuthi hhayi uGibbs Dube izake likhona sile lisiphele kuhle khonaphana emadlambuzi. Unfortunately kathesi asikho well equipped enough ukuthi singayenza i-online given ukuthi asikho well developed technologically to be able to network ama-computers that wonke ilizwe lonke ukuthi senze khonalokho okufunwa ngabantu. Kodwa siyakuza khonalokho, kuqakathekile, is something that can be considered for the future.
Ye nxa umuntu asithi-ke usehambe wakhangela ubona ukuthi ibizo lami Moyo kalizange liphele kuhle kumbe kwenziwe khonokho engikufunayo, kambe angamfakela isikhalazo sami lisithathe sinjalo?
Ye nxa kubonakala ukuthi ibizo lapha lisiphelanga kuhle kutho ukuthi usuza-aplayela ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of amaZimbabwean akhona lapha ekhaya ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela kona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehleki ukuthi bahambe bayeverify.
Kambe abantu bazanikwa yini i-voters roll ukuthi umuntu ayibambe, lama-party sibili amabandla atshiyeneyo azayiphiwa yini?
Ya amabandla avunyelwe ukuthenga i-voters roll bayaphiwa i-hard copy lokho esithi abubhale emaphepheni, baphinde futhi bakwanisa ukuthi nxa efuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties ayakwanisa ukuthenga, but also lawe nxa kuyithi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba ifuna ukwenza thina i-transparency, ukwenzela ukuthi ngabe lokukhona nakukhona nxa ukhetha soluphelile.
Lo uMnumzana Qhubani Moyo okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amalunga ebandla leZANU-PF akhe phansi kukhetho lwama-primaries esabelweni se-Metro and South asefika komlindi uyaqina kulandela isinqumo sebandla leli sokuthi kalusoze luphindwe ukhetho lolu. Intethele izindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abangcotshwe bokhetho ababalisa umphathi ntambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube, umgcini sihlalo waleli bandla kulumhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye labameli bedalela ephalamende sebethelwe ngamanzi ngemva kokuba amalungu edalela epolitibhuro ethethe isinqumo izolo sokwamukela impumelo yokhetho lwama-primaries esabelweni lesi. Idalela epolitibhuro lithe ukhetho lwama-primaries luzaphindwa ezigabeni ezilithumi kuphela emashonaland west, emashonaland central ledolobheni leHarare. Abameli bedalela ephalamende abayisithiyagalolunye banqotshiwe kukhetho lolu, njalo abalandeli bebandla leZANU-P F bathi babakhiphe ezikhundleni ngoba kungelantuthuko ekhona kulesi sabelo. Kodwa omunye walabo abanqotshiweyo umnumzana Malaki Nkomo uthi labo abatsho njalo abazi lutho.
I-development yona ngokwayo ivele ivelela kurhulumente. Nxa usithi u-MP kasebenzanga, you are not attacking me ukuthi mina bengasebenzanga. U-MP uzasebenza athini? I-CDF kade ingekho, izimali zangikhona urhulumente umkhonomi wangikhona lapho ntunjani. So ungeza umuntu ethi ukuthi u-MP kasebenzanga angaba ngumuntu oyabe engakwazi ukuthi umsebenza MP ngo-1, ngoba thina abanye sesuke eParliament sesingele eParliament sakubona ukuthi uba ngu-MP kujona. Akutsho ukuthi wena ngena esikhwameni sakho, akutsho ukuthi wena yenza ezinye izinto.
OkaNkomo ugcizelele esithi babophanga sikhwili ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Uthi ingqobe sezisalele laba abanqobileyo ukuthi banqobe kukhetho lwesizwe.
Lwani kade kuphikwa ama-teams ukuthi khona mbani ozaqondana lani le opposition. So now we are going to see how strong those people are versus in i-opposition. Sesizabona after elections ukuthi khona i-team yethu esiyisethileyo thina njengeZANU-PF, is it going to fight iwine? Ngoba thina what we want to do ukuthi sithole i-13 out of 13 njengoba thina sasetha that president ukuthi khona thina we are the winners. Lapha sesikhitshwe ngabanye bethu who we believe ukuthi they are far much better than us, so they are going to face the other team.
Emhlanganweni yepolitibhuro izolo umongameli Emmerson Mnangagwa bobebayicebisa abanqotshiweyo ukuthi bamukele impumelo yokhetho esithi ibandla leZANU-P F libandla elilandela intando kaZulu. Umnumzana Thabani Moyo, omunye wabalandeli bebandla leZANU-P F, uthi liqondile inyathelo elithethwe libandla leli ngoba kuvele kusinwa kudedelwana.
Umbono lo ngubona uqonde kakhulu ngabule rira. Babona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMath South. So irira ayincedi lutho, iyabisela njengokuba kunjalo. Esingamthandiwa sisamthanda.
Umnumzana Obert Mpofu, wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo ezijeneyo kubandla leZANU-P F, uthi ukhetho lwama-primaries kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni ezimbalwa.
Iningi lawo wonke, I think about 95% kwenziwa kuhle, but kwaba lamanye amalutshwane agcinese sekuthiwe ayekhangelwa kutsha masinyane kuyona liviki eqalisa namhla alungisiswe kungabi ukuthi singase sigena impela viki sekureportiwe kwenziwa konke okumele kwenziwe.
Uthi alusoze luphinde ukhetho lo lweGwanda njengalokho okufiswa ngabanye abantu.
Kade silo commissioner eGwanda ubhalile umbono wakhe lama-reports ade wazuza wanika ama-recommendations akhe amaningi akhona avunyelwe i-Polit-Bureau avumelene lakho, but abantu sikhathi sonke bayakhonona nxa into zingahambanga ngendlela abazifunayo.
Iningi labomakhuzi beZANU-P F banqotshiwe ukhetho lwama-primaries njalo basele bekhala ezimathonsi besithi baqiliwe. Ngimele i-Studio 7 eMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Umnumzana Nelson Chamisa umangameli welinye lamacele le-MDCT wethekelela kwele-Bhilitani lapho aza kwethula khona umbiko oqakathekileyo endaweni okuthiwa yi-Chatham House. Okwamanje wenza imihlangano etshiyeneyo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBedford. Sixoxele umnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla leli eBhilitani othi bazakhuluma loChamisa ngokwenzakala eZimbabwe.
Zasitshela ukuthi njengabantu abangekho ekhaya singenzani ukuthi sincede ukuthi lathi sibe phakathi kokukhula kwelizwe, especially that thina sikhangelele ukuthi come September uChamisa abe sengu-president wethu. So kumele sikwazi ukuthi singamnceda kanjani kathesi endleleni lapha ahamba kiyo, lokuthi nxa after September esingu-president lathi njengabantu abangekho esingaphandle kwelizwe singayenzani.
Elingani lingamnceda ngakho kuyini?
Silezihlobo ezikhona ekhaya, silabantwana abasekhaya. Njengabantu abasekhaya kumele sithi noma singathumezela okuyimadlana siyabe sibatshela ukuthi hayi likwazi lapho eliyavotela khona, ukwenzela ukuthi labo bekwanise ukuthi benzeni ikusasa kwabo ibe lethemba elihle. Ngokokuqala. Okwesibili, ngokuthi nxa kulamarali kumbe kulento ezimele zincedise ukuthi siyenze, lathi sibone ukuthi singancedisa ukuthi senze ukuthi abantu behambe kumarali bezwe ilizwi elizasitshengisa ukuthi umgwaqo osiya kuyo unjani.
Kwezokuvota-ke liza kuphatha njani nxa selikhuluma laye umnumzana uChamisa?
Umnumzana uChamisa akakangeni kuhulumende and abantu bezanu bayala ukuthi thina esingaphandle kwelizwe sivote. Kodwa siyabe sikhangelela ukuthi come September esengumthungameli wethu laye kumele ekhangele ukuthi abantu abangezu iZimbabwe ibe yiZimbabwe yabantu bonke labangaphandle kwelizwe, esinike lathi imvumo yokuvota.
Ubona ngani kungenzakala khonokho?
Ngibona nakho kuzokwenzakala kathesi, kodwa sisiya phambili ye ngoba amanye amazwe akusadaki anika imvumo abantu babo ukuthi bevote. So kuyamangalisa ukuthi kuyini okungesilakithi thina abantu bekhaya eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma le-Studio 7 ese-Bedford kwele-Bhilitane.
Bengana masiva
we senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Lamhla sixoxa ngemijado edilikayo ikakhulu kulabo abahlala emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba lamhlanje ke silo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya kanye lonkosikazi Sakhile Liline, lezi zingcwethi zamasiko esintu. Singathi Madube, kwenziwa kuyini ukuthi kulezi nsuku kube le nhlupho zonke lezi?
Sokokuqala ukuthi abantu ma behlangana bahlangana abanye kube le mali phakathi bahle bagijimele ukuthi bathathane bahlale bonke bengakafundani. So imali yani ngathi siya phambili siphela umuntu uyakuhlala la umazi ukuthi ngumuntu omthethe ngaphi, ngumuntu umshado uyachitheka. Kukati umuntu ongahlalangana laye lithandane lichoze isikhathi eside lifundane, umfundi ukuthi ama-weakness akhe kuyini, okunye lokunye kuyini angakuthandiyo kuyini akuthandayo. Beningangithiwa umshado njalo ungahlala, kodwa lokho kuthiwa isivukampunzana selisekala lonke alikafundani njalo kule mali involved kuba le-problem. Abanye ukungahloniphani ezindlini, umama uyakwanisa ukuthi ethethwe engakathathwa bengumama u-oright umama wesintini, athi ma esethethwe sefakwe endlini ngasapheyi ngasawakhi bengumama ohambayo hambe emalayinini uthiya abantwana bengela muntu akasahloniphi sengobuya kumbe ngama-50-50 yona la asebona lezinsuku umshato njalo lawo lasi.
Baba Ngwenya, nanti udaba khonapho.
Ye mbono uMadube uqinisile sibili ngoba abantu bakhangela ukuthi uGeorge lo engumshadayo ulani ngizazuzani, noma uGeorge echada laye eke waba lo mfazi ulendlu usezafuna ukuthi achade laye laye ukwenzela ukuthi ayethumba impahla zikaGeorge le mpahla zalo umufa amtshiyileyo. Kutsho ukuthi okwalezi nsuku omama bakhangela inotho yomuntu, njalo lo siko lalo alusalandelwa, lusekho ukuthi nxa umuntu etshada nje wenzani. Omunye engathi nxa sokulotsholwa khonaphana uzethi hhayi khonokho esawukhiphayo sokwanele. Kanti-ke konke lokhuyana imitshado yonke ilinto lamalobolo kwenza ukuthi abantu bazinze bahlale ndawonye, kuhlangana amadloza komama, kuhlangana amadloza kobaba. Njalo nxa betshadile benza njalo kuyadingakala ukuthi bacolwe nxa belobolile, ukwenzela ukuthi inkomo yokucolwa liyana ehlatshwayo iyabe ihlanganisa amadlozi akoGeorge ngapha lakoNdebele, kwenze ukuthi umtshado lwana uzinze ungaze waphephuka emoyeni.
Madube, kuna kukhulunywa ngobaba sizwa kuthiwa kuqakathekile, kodwa-ke kusayenziwa yini ukuthi kuzokuthiwa-ke amadlozi kumele ahlangane into ezinjalo, kumbe vele lapha kusekho konke lokho?
Lokho vele kodwa kukhona, ngoba anti kuyacolwa kuhlale phansi abadala kulotsholwe kuphuma inkomo. Noma abantu sebesithi benza into zesikhiwa, but into zesintu vele akunalapho esingazibalekela khona. Into ezikhona ezenziwayo esiphila lazo esingeke sehluke ukwanisa ukuthi sehlukane lazo. It's always into ezikhona eziphila, so asingeke sithi akusayenziwa, kwenziwa, kukhona. Umntwana angaqanyela unyawo lapho aqanyelwe khona isifo siyaziwa, acolwe kuhle. Ikokho kade kuthiwo kungwenya ukuhlanganisa amadlozi ngendlela enjalo.
Ye, nxa sesigakela futhi siya phambilini baba Ngwenya, pho nxa ungathiwa abantu ubalaye bo laba sibili abathetheneyo, ubatshele sibili iziqondiso zokuthi nxa lifuna ukuhlala kuhle kumele kulenze lokhu lalokhu lalokhu ngamafitshane babo?
Ngibona nxa bethathana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi kule mkhuhlane evelayo. Imikhuhlane evelayo yiphi na? Imikhuhlane evelayo uzafica ukuthi indoda isisehluleka ukuya emacansini. Isisehluleka ukuya emacansini, kufanele ukuthi behlukane. Kanti izolo bekunganjalo, umthandile wamfanele umthande lanxa eseyisilima. Yikho njalo kudala ukuthi uzokuthiwa indoda ibulele umfazi lawo yazibulala. Ungathi uyakudingisisa uzafica ukuthi umfazi lwana obeligabazi wamtshela ukuthi laba bantwana abasegumeni lapha awubazala ula mntwana la.
Madube, uyathi ubaba lapho uthi hayi kwesinye isikhathi uzokuthiwa-ke ihloko kalisagamuli phela, sokucina kuhlupha umama icine tshela ubaba lokhu lalokhu. So ngamafitshane ungathini?
Ye, kuyahlupha sibili, bayenza njalo. Umama uyabe sengasabekezeli, sengasakwazi nxa kuthiwa bekunandini lebubini yabe kutshona, yabe sebona ukuthi hayi angabekezeli, hayi kuzamhlupha.
Ye, zulukani ndaba, ndithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uDavid Mkgabanyana Ngwenya, inyanga enkulu sibele lodumo. Ngibonge njalo ke umama uSakhile Liline uMadube khona ngale ke kule Botswana. Ye, sali siyaqhubeka ngodaba lolu ke ngeviki ezayo. Okwamanje ke sendilitshiye ezandleni sikaMike Hobe okwesikhatshana kuhlelo lwabatsha.
Yebo, 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 mthwakazo muhle. Sesidibana-ke kuhlelo lwabasakhulayo. Mina ngu-Mike Hobe. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa, ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu okhangele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka. Masihambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngomkankaso wakhe njalo ibandla lezaphu. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa, unjani mnumzana?
Ngiyabonga, ngiyaphila mnumzana, unjani?
Hayi, ngiphilile. Ulasi isifiso sokungena kukhetho kulumnyaka, uncintisa ukuba lilunga ledala lephalamende ngaphansi kwebandla lezaphu esigabeni seBulawayo Central. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Hayi, ngingathi yikho konke nje konoko ukubana ngikhethiwe ilibandla lami ukuthi ngibanele esigabeni seBulawayo Central. Kuyikuthi ibandla lami likhangela kakhulu ekuthini abantu abatsha kube yibo abaphambili endabeni zokukhokhela kwelizwe lesigaba. Kuyikuthi sizama ukuthi silungise indaba ye-leadership renewal across the board within our political parties. Lasezigabeni zethu lapho esikhona sithole ukuthi amanye ama-solutions adingakalayo eZimbabwe lasezigabeni esalakizo locally asebantwini abatsha, yibo aba-innovative njalo yibo aba-flexible ukuthi bakhangela amasinya bebone benandelele njalo bethole amacebo okulungisa ama-problems esilawo. So yikho okwenza ngaba yifrontrunner ukukhetha ama-candidates laphana ngagcina sengiphumelele ukuthi ngimele iBulawayo Central.
Silokhu sikudaba lunye labatsha njalo kwezombusazwe, ungabheka amanye amabandla kwele Zimbabwe sokulobu budlwangudlwangu ngenxa yokuthi abantu sebefuna isikhundla. Amanye ababandla vele abasakhulayo amathuba okuthola isikhundla akhanya nganawe khomahle. Kubandla lenwele zaphu ngaphandle kwakho, bakhona yini abasakhulayo abaningi abazancintisa ukukhetho lolo?
Kakhulu bakhona abaningi ngapha nje few names isilo Future Msebele ozamela entumbani Makandeni lase emakhandeni kuwa 11 kobulawayo silo Parliamente Mlingo umuntu osakhulayo, eCholocho silo Mthabisi Mlingo ozamela iCholocho South, siphinde siHarare silo Vitalis Bafana ozamela iKwazana nangaphambanisi, eGwanda South eGwanda North silo Ndodana Umoyo ozamela enye council iward khonaphana. Baningi abantu abasakhulayo abamela ama-constituencies especially this election kuzapho. Ngoba it's a deliberate attempt esayenzayo njengebandla ukuthi si-prioritize ukuthi abantu abasha bethathe ama-leadership positions.
Uyazi Maphosa, kulabantu abaningi abadala abathi ezombusazwe izinto zabadala kuphela, bona babona ngani izinto zobukhokheli abasakhulayo akulandawo yabo khonapha. Wena uthini ngalokho?
Akulona iqiniso ukuthi politics ngabantu abadala the world over. Mase ngibuya khonapha eZimbabwe kwakulekamba manga nababa kutshoyo, ngoba singakhangela i-liberation struggle eZimbabwe yadiwa ngabantu abasha. Akekho umuntu owayekhulile laba ababa ngamabutho on both sides izikale zandla belwela iZimbabwe, balitshwane ababe sebekhulile but nakukhula kwankona babengakafika ama-50 years. So if bona maba benelise ukuthi belwele ilizwe beze belithole bengabantu abatsha, yiphi-ke politiki efuna abantu abadala now that sesikhululekile, sesiku-independent? Mbona ingani ngabantu abayisikhwaba, ngabantu abafila ngathi bafila entitled to everything. Umcabango enjalo kudalela abantu abakhulayo kakhulu abamanje udubo ekungeneni kwezombusazwe.
Eshu yazini Maphosa, ingxoxo yethu imnandi kakhulu mnumzana. So esiza kwenzayo ngevikezayo saqhubekela phambili ngayo. Okwamanje isikhathi sesesiphelile. Ngiyabonga kakhulu mnumzana, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lamuhla. Masidibane ngevikezayo. Mthwakazi muhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana iPhithule Maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla leZaphu othi uzangena kukhetho encintisa esigabeni seBulawayo Central. Bafethu isikhathi du, masidibane ngevikezayo. Olevalisayo ngumike hobe.
Siyabonga ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi untungameli Nkomo usiphatheleni lamhla kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalweni lawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 ivesi ka-10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime.
Akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kuthi ukuthi uyakusungene empini. Abantu abaningi khonokho abakunanzeleli singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi abezihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule uhlamvu lungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impilo esilayo? Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi impi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPaulu lapha echazisisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Le mimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolowo muntu, ngoba lapho uPaulu uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani? Okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo kumele sizinanzelele? Mbona ngani izintathu. Okokuqala, uPaul uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu. Kazangathi ezinye uthe zonke ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwana abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali, kodwa lapho uPaul usikhuthaza ukuthi kasibe lazo zonke izikhali kaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ikunanzelela ukuthi kasili le nyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe uSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakho wena into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi lapha sokunguSathane, aso Madube, aso Svanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La umpofu usefuqwa nguSathane, ngakho wena awuli lo mpofu, ulwa lo Sathane ongemuva kwampofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ube kwazi ukuthi hayi mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana lami. Ngakho silwa njani lawo iSathane? Yikho kuqakathekile, kumele sikufunde lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPawulu esithi bophanini lifakeke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilo esilisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu kusho ukuthi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqibe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu yathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniswa.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Sibone ke ezemidlalo lamhlanje. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-ZPC Kariba 2-1 emdlalweni weCastlilaga Premier Soccer League lamuhla. Iqembu le-Dynamos lalo linqotshwe 2-1 ngile Harare City emdlalweni ofanayo. Singalehlukani wothi sibone ebezikhokhela lamhlanje. Ikhomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi awenzekali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll ebulenjini be-intanethi. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina. Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa wethekelela kwelebhilitane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.